sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kuStudio 7 yesonto mhlaka 14 kuLwezi 2021 muKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uNumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla lezanupiyefu. Kaseko
silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu ngaka.
Abantu abaningi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka 14 kuLwezi ngomnyaka ka 2017.
Umumo wezinto wasuka wabheka owedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikhokhona.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhathaza abantu abaningi eZimbabwe.
Ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela.
Sanethulela ezamasiko kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla lezanupiyefu kaseko. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMoyo ube leminyaka yokuzalwa engamajuma isikhombisa lasitupa 76 ubhubhe namhla eMatadei Hospital kwaBulawayo. Kubikwa ukuba ugule okwesikhathi eside. UMoyo walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu njalo wangena kubandla lezanupiyefu ngesikhathi elezaphu limanyana lelezanu ngomnyaka 1987. Wasebenza kuhulumende ekhaya engakameli eleZimbabwe kwamanye amazwe. UMoyo wasebenza kakhulu lomuyi uJoshua Mqabukonkomo. UMnumzana Joseph Juma okubandla lezanupiyefu uthi uMoyo wayeyindoda emadodeni.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu ngaka ukuba nayijahe elidala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba le ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini. Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kusuke izaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu lezanu jongwe sokubunjwa izanu PF ebeyindoda emadodeni. Siyazi ubana nguye obephethe iofisi Information and Publicity kuzanu PF kupolit bureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ukubana uzabangcono aphenduke kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ulwa okulungileyo baba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla lezano PF sixoxe naye ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ubhubhane lwe-COVID-19 lukukhule impilo yabo. Bathi baphila nzima kulabanye njalo abathi kumele uZulu afunde ukulalela iziqondiso ezivela kwabezempilakahle mayelana nelo mkhuhlane lo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu umemethela umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezi nsuku. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye, i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye, i-3.5 million, sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. sebefika phose izigidi ezintathu, i-2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abaningi bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Inkosikazi noMathemba Noro, ohlala eKhumalo koBulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini kumele senzeni, isiphiwe njalo inengi, in a lot of places. But ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu, yikulalela. Angazi ukuthi indaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So ngibona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID, abelembuzo babuze ukuthi mina kangizwisisi kade kuyinto lokhu kuhamba njani, abantu bafundisane. So thina sasiba lama-flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule symptom le, kathesi sokulalokhu lalokhu. So learning from home.
Unkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangani la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imbuzo. Ngilabantu abangamafana abase university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi mama sesizwile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines sagcina singasazali, sizagcina lingalabazukulu phela singakuyahlatshwa. So udokotela was able to unpick, wabaphendula imbuzo ukuthi hayi ngitsho bafana, hambani lihlatshwa abantwana lizabalabo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu uhambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe ebuza ukuthi bakithi udokotela ungikha amaphilisi lawa, kambe angasebenza, kambe ngizasila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu, ilethe ukuthi kube lama online lessons. Lawa ma online lessons afuna idatha, idatha liyadura kalithengeki. Ukungahamba esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bebewele kuzidakamizwa, amankazana amanye ezithwala bebancane. So i-COVID-19 isenzele into zaba nzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna ngixa i-COVID itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki, akusathengeki. Ngoba the most abantu abasebenza abageneral abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond. Lamakhomba kamazukho akhwela nayo mpeli imali esizirholayo, sihola imali ezincane kakhulu, kodwa nxa siya kwisarali, isarali isincane ebantwini.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kuseyaphela usuku lwayizolo bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu, i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka-14 kuLwezi ngomnyaka ka-2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba wasukonakele eZimbabwe. ibutho langena endaweni eziqakathekileyo ngosuku lolu ezibalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalihluthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele umgabe.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only peddling criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni we-ZBC lapho athi umgabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Banenge abakubandla leZANU-PF abathi ibutho lenza kahle. Omunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Wase usenzakala laphana ngaba sephathini eZANU-PF kube kuhulumende. Abantu basephunguxotshwa singasalandelwa umthetho lobu uvuse emsebenzini wesisebenzi kahulumende. Wangakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babengelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba, ikakhulu labo ababesebenza kuma-offices amakhulu wangakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamaphithane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu usesebenza ngendlela efaneleyo. Selamuntu otshaya luvalo ungabe sebandleni leZANU-PF abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwe ngabantu. Ayikhona lokhana esasesikubona kusenzakala. Sesikhayela ama-rallies ayesisiba khona ayesengokuthethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kunabantu ababefuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla leZANU-PF.
Ungananzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi umgabe egonjelezela ngalesiyasikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Amabhanduzi la edatha eWhatsApp ukuthi ungafaka idola utshove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. Umgabe phuma imchova ibigadwa ngo 5 rand kube ngo 50 cent ngedola ubungena drobben ubuyele endlini. Kuthi kuma ungama weekend ngedola ubugada umchova ungene drobben uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi zinto. Sekwathi wangena la madoda ayethi khona azama ukuthi afuna ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ukuthuthuza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathi wabona izigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswa embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye i-section yezanu kungene enye i-section yezanu. Yizanu yona yodwa isilwa, yizanu isilwa lezandla kodwa kungabantu banye. Umbuso lo mcabango lokufanana lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona, isimilo sangikhona, ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lomehluko, akusoze kube lomehluko ngaphandle baze baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho ke laba ababebadinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukamgabe, hayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikho, ukuze abantu bacabange ukuthi hayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu, kanti hayi kususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakana ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi linto bebezenzela bona bengenzela ilizwe ngoba la macuti lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngitsho lo yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe gwetwa okwesibili ilizwe elalikhona isikhathi umgabe busa belinganje besisebenza iUS dollar amakhomba behamba intengo yezinto ebengani iphansi yonke into nje isibuye isibuyele simimanzonzo sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama-sanctions kodwa labo khathesi kuyabehlula siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabe wehluleka ukufaka i-devolution lokuthi ayenze isebenze lakhathesi i-devolution kasiyiboni ukusebenza kwayo abantu beziqinti zemathebelelend lokhe bengaqhathwa kuqhathwa abantu abavela kwezinye indawo lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhe seharare so kangikholwa-ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ehluthuna kumgabe
ibuto kukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defence Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Paul Mpofu emaphisa esobeleni seMatabeleland South.
Ngiyabingelela msakazi lapha eMatobo kakhulu emaphisa esigabeni lapha engikhona khona mina. Umumo weCovid hayi lezisuku uphansi phansi impela kakhulu isibalo sakhona siphansi kakhulu ungawukuthi compared to izisuku ezadlulayo nakathesi kuguqukile impela isibalo sakhona siphansi kakhulu ungawukuthi kuyasetshenzwa impela izisuku ezadlulayo bekusetshenzwa gadalala abantu betestwa i-COVID yonale manje bencediswa lapha abancediseka khona so imaphisa yindawo encane kakhulu kodwa labantu abaningi ilabantu abaningi ungakuthi lezi nsuku abantu nje bajabulile uyababona ku-business center lapha lasezindaweni behamba-hamba amakorokoza akhona laphana lasemisebenzini abantu hhayi bakhululekile akusafani nalezana nsuku kutshengisa ukuthi isibalo sangkhona se-COVID lezi nsuku siphansi ematobo asiyezwa lutho sibi lolubi nge-COVID so hayi kutshengisela ukuthi kuyasetshenzwa kakhulu
kwezamaphandleni lamhla besixuxa lomnumzana Paul Mpofu ohlala emaphisa esabeleni seMatabeleland South. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba le-New York Times libika ukuba elemelika labulala abesifazana labantwana abafika amajumi ayisithupha lane 64 lize libhombe kwele-Syria lapho elalilwisana khona lamabethatha awe-Islamic State. Iphephandaba leli lithi kulicala okwenziwa ngele Melika. USaif al-Islam al-Gaddafi umtakamoyi uMuammar Gaddafi wabulawa ngamalwethatha ehluthuna intambo zombuso kwele Libya usebhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngumfalakazi. USaif al-Islam al-Gaddafi ubonakale kokuqala emphakathini namuhla kulandela ukususwa kukayise embusweni. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. UWilbur Smith waloba okuningi okuhambelana lezwekazi le-Afrika sasekho. USmith ubhubhele ezibhedlela kwele-South Africa. Waloba ugwalo oluthakazelelwa ngabanye abantu kulesihloko esithi When the Lion Feeds. Sokisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko ngeqhawekazi uLozi K.
Angibingelele sizwe sonke sikelele eza kumthakazi mphinde mbingelele nabalaleli kanye nanidube. Namhlanje sizathi ukuxoxa ngomama uLozikeyi. Umama uLozikeyi ngumama onomlando kakhulu esizweni samaNdebele. Yena obezalwa nguChotsha Dlodlo. Wasuka wayaganwa inkosi loBhengula, kumbe ngithi wayendela kuKhumalo, ethathwa inkosi loBhengula, njalo waba ngomunye wamakhosikazi enkosi loBhengula. Wayenguye owayethandiweyo ngamagalelo akhe esizweni sakomthwakazi. Kanti ke ngebhadi kasazange waba nenzalo yena, kodwa ikhona inkosazana ewayikhulisayo eyayibizwa ngoSidambi. Umama uLozikeyi kuthe ngomva kokuchitheka kombuso wamaNdebele ngo-1893 uchithwa abamhlophe eBhubhu, umama uLozikeyi waba leqhinga lokubutha wonke amakhosikazi enkosi loBhengula, wabagoqela omandiweni ompoliyane bonke, waya yakha umuzi laphana eBubi obizwa kuthiwa kuNkosikazi. Namhlanje indawo yakhona ibizwa kuthiwa kuNkosikazi, lapho kulendlinza lakhe khona. Wabutha yonke imfuyo, wabusa amakhosikazi wonke. Ubulawayo ngaleso sikhathi wayesechithekile, uchithwa ngabelungu, seyakhiwa sokulidolobho. Wayakha ke umuzi lwana kuthiwa kuNkosikazi.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mathe. Kuba khonapho ngamafutshane
wasethatha ke imfuyo yonke eyibekela phayana, wathatha amadoda afana nabo Mtshana Khumalo Induna, labo Umfulana Khumalo abayibo abazali uMabhiwa namhlanje. Baqapha imfuyo laphana kuNkosikazi, lapho kwaqala khona ubuduna bukaMabhiwa ngaleso sikhathi. Kuthe ngo-1896 wabumba ke imbizo eyayibizwa kuthiwa ihloka libomvu, mbe ngithi umvukela wamaNdebele. Bawenza ke ngo-1896 ekwaliwa khona lapho ke ezinduna zakhanya zihlamuka ngaleso sikhathi, ezifana labo Sithole uMaqhekeni besima labamhlophe, kodwa uMtshana Khumalo bama naye umama uLozikeyi. Waliwa ke lapho lo mvukela wabizwa ngehloko elibomvu. Waliwa lapho isikhathi ke lapho kwazalwa khona igama ukuthiwa kukomfazi utshaya indoda, ngoba umama uLozikeyi wayesilwa kakhulu. Kwaba nokukhomisana umlotha nabamhlophe ngaleso sikhathi, bahlalisana. Ngomva kwalokhu umama uLozikeyi ka zange wama lapho, ngoba bayezama ukubisa isithunzi samaNdebele, kumbe ngithi ezama ukuletha ubukhosi bamaNdebele. Waqhubeka eqoqa intsha efuna ezama ukuyifundisa. Kanti ke ngebhadi uhlelo lwakhe kalusaqhubekanga, ngoba kwafika kwayehla isifo esikhulu sakakhulu esibizwa kuthiwa yi-influenza ngo-1921, okuyiso esamudlayo. Ma sikhuluma ngomama uLozikeyi, sikhuluma ngomama lomlando omkhulu kakhulu okufuna kunesikhathi sike sixoxe ngaye.
Kuhlelo namhla besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngempilo yeqhawekazi uLozikeyi. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Bengifuna balaleli sike sikhangele udaba olowucabana okuba khona phakathi kwabantu, phakathi kwezimuli, kumbe kwezinye isikhathi kube izizwe ezicabanayo. Kambe nxa kube lokucabana, yiphi indlela esingayisebenzisa ukwenzela ukuthi abantu bathole ukubuyisana lokuxolelana? ngizafuna ukubala lapho umbhalo uIsaiah chapter 1 verse 18 uNkulunkulu yakhuluma uthi wozani khathesi nje sibonisane sikanye kutsho uJehova lanxa izono zenu zibomvu gebhu siza kuba mhlophe nke njengongqwaqwane kutsho ukuthi lapha lumbhalo usitshengisa indlela njalo lokuthi kambe kungasetshenzwa njani ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuxolelana lomunye umuntu. Bengifuna ukuqalisa ngokuthi ingxabano yona vele mlaleli wami eyaba khona ekuqaliseni yaba khona phakathi komuntu noNkulunkulu. Siyanazelela ukuthi antsho uNkulunkulu wayefake umuntu engadini ensimini ye-Edeni wamtshela ukuthi uvele ungathinti lesi sihlahla kodwa umuntu alalela isitha wephula umlayo kaNkulunkulu kwaba yikucabana komuntu loNkulunkulu okokuqala yikho kwangena khona lesono emhlabeni. Siyafumana uNkulunkulu ekhulumisana nomuntu uthi uyananzelela linto siyenzile njalo eseqalisa uhambo lokuzama ukuncedisa umuntu ukuthi avuke lapho awe khona. Ngakho nxa sihlangana lalombhalo kuIsaiah uJehova ulokhu ekufaka indlela umuntu angabuyiselana laye. Lumbhalo uthi wozani. Abantu abaningi nxa becabane lomunye umuntu abafuni ukuhlangana lomuntu yena lo. Ngakho ke inyathelo lokuqala kumele ulithathe yikuba uyedinga lowo muntu ukuhlangana lalowo muntu. Siyambona uJehova udinga umuntu uthi wozani. Sambona njalo lakhona phana ekuqaliseni kuGenesis ukuthi wayevele emdinga u-Adam. U-Adam esecatshe zama ukucatshela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wamfumana wambuza ukuthi hawu kanti uzucatshe kanje sokutheni. Kodwa siyafumana la uJehova kadinwa, siyamfumana lapha ku-Isaiah elokhu edinga umuntu uthi wozani. Ngakho kulo bizo oluba khona lokuthi wozani sizokhulumisana lapha livesini yesiNdebele lithe wozani sizobonisana. Okwesibili into eqakathekileyo kumele abantu bahlangane, nxa sebehlangene kumele kube lokubonisana kulaba abantu abalwayo ngoba omunye uyabe ekhangela into ngendlela yakhe omunye ekhangela into ngendlela yakhe. Siyabona lapho uNkulunkulu uthi emuntwini ye ngiyakubona ukuthi isono sakho sibe bomvu gebhu njengegazi. Umuntu engabe engakubonanga engakunazelelanga ukuthi linto engiphambanise phambi kukaNkulunkulu inkulu kangakanani. But into eqakathekileyo yokuthi uNkulunkulu uyananzelela ukuthi yinto leyi umuntu alayo. Kazangathi kumbe ambone lutho kodwa wakhuluma iqiniso ukuthi uwonile ulesono. So enye into eqakathekileyo iqiniso nxa abantu befuna ukubuyiselana akube yinto ebamgceke ukuthi kanti umuntu lowo ubuwoneleni wena obukubona njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Kasithandazeni Baba ngegama likaJesu, ngiyathandazela bonke abalaleli kade belalele ukuba bathole indlela yokukhulumisana lalabo abantu abangabe becabane labo kuze kutholeke ukuxolelana lokukhululeka komphefumulo. Egama likaJesu yathandaza ine.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kwezomculo silaba sakhulayo abadabuka eKezi.
Ngiyabingelela kustudio 7 igama lami nguLyson Ngwenya abambiza ngokuthi ngumalamza. Ngimele iqembu lezepressure Super Sounds elisungulwe ngo-2019 lisungulwa nguMpongiseni Sibanda loLyson Ngwenya abafana basekhisi. Iqembu leli kutsho ukuthi ngo-2019 lakhipha ingoma ethi ukulutha, labuye lakhipha ingoma ethi fundani ukubekezela abantu bezimpapo. Sikhipha nje ama-single track kungenxa yokuthi asinayo imali eyenelayo ukuthi singakhipha i-albhamu. So kutsho ukuthi i-albhamu isikhona A1 ephume ngo-2021 ethi Amehlo Kawadeli iyatholakala kubulawayo. singabiza emcimbini yenu ukuba sizonandisa sisupport njalo ngokuthenga ama t-shirts lama CDs ngakho konke nje usupporta umculo kungasijabulisa kakhulu uma singabona likwenza lokho ukuze iqembu likhule
namhla kwezomculo bese laba sakhulayo abadabuka eKZN sithuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Nelson ngokuthi